ndiri muWashington DC ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune chayaguru Chris
Kande sokuisika tisenda ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi zizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba.
Uhlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMatabeleland South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza lasemadomo.
But you will not see a video you want to talk to my which I will move. I saw my picture on seven moon. I have seen a lot of things happen. I want to have from the farm picture or till.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. UMnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana nge-Gugurahundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe uMnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezivalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa iGugurahundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano lo ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa iGugurahundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second republic is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs and chiefs among others
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe weGugurahundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMatabeleland South. Ukuhlaziya lolu daba uGaina Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwegukhula wundi ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi budala kwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli kathisi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukuthi kwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bangakhuluma ngegukhula wundi bakhonjwa ngeminwe ukuthi bakhulumelane ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yegukhula wundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. Igukhula wundi yayisemandebeleni lenkabazwe. Mina lo engikhulumayo ngatshaywa yiyo igukhula wundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. uMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lwegukhula wundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kayishiyane lezinduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yegukhula wundi?
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lwegukhula wundi?
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo luhlupho njengoba ngisitsho. Mina ngingomunye wabo, akula muntu osokabuya waza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwabo wavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hhayi lina manini eceleni zalulungisa mina? Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi. Kusenzelwa ukhetho bazaphiwa amasentshanyana engathi abantu bayicele imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
Mongameli uMnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalo kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoku?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa kuba ezovusa amanxeba kwesisikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Kayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye legukhula undi yakhe.
Kwenziweni-ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission, kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahluko lesegukhula wundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaina ubuye waxoxa njalo lo mnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU PF.
Bona manje sokhela udaba lwegukhula wundi, indlela umongameli welizwe, upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lwegukhula wundi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubona na umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe wegukhula wundi?
Abantu balokhu bekade belokhu bekhangelele ukuthi uhulumende angenele akubonakale ukuthi luphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo, bekhonona kuyikuthi abalazizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ngokuthi kungani uhulumende engalukhangeli udaba lwegukhula wundi? Kathesi uMnangagwa selusethena alubanjwe yibo inkokheli zomdabu, ngoba inkokheli zomdabu yizo ezi-neutral ezingalacela ezilekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazo
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli mnangagwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili ngesikhathi sombhuqazelo
kodwa phela umnangagwa elubamba udaba lolu ulubamba hathi njengopresident wezanupiye kodwa njengopresident welizwe leZimbabwe njengopresident welizwe leZimbabwe nohulumende onguye lo hulumende obusayo ukunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ebumba yipi commission engakhangela lolu daba awuke ukondile ukuthi ukhangele khona kwasekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokuground alufinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye laba beopposition bathanda udaba lolungapheli bese belisebenzisa ngesikhathi nxa usiza amavoti bedinge ngalo mavoti okuyikho okuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kuzafika isikhathi sokhetho sebelivumbulula udaba lokuground sebegijima ngalo oluyilo okwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo iopposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokuground so kuyadanisa kakhulu and mina kimi kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebesebenzisa udaba lombhuqazo ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazo hathi udaba lokuground alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo zilubambayo kuze liyefike ekucineni
lo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezano PF njalo engomunye wabakhethiweyo kudale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela sePhilabhusi izolo kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabaqhatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezano PF lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni le commission yeZEC abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemichina yama X-ray bagoqela ilunga ledalela eParliament unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukansila ungaqanjwanga ngegama lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla leCCC eMathabeleland South umnomzana Solani nje eminyama moyo yena othi uchayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga eInsiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abavele esigabeni sabo lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke ematobho ngesonto kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ematobo leInsiza ngomgqibelo. Umgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni, angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni. Into engikhathazileyo sithiwa umuntu ofake ividiyo ngefoni sithi kulo muntu odubula imigobho nge-live ammunition. Hayi lokho la umamuva ngaze ngikubona. Usetha ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompopo. One gunshot umuntu takes cover. That's how indlela ebengiyikhangela. So usuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi. Ungasabi leqiniso lakho ukuthi okungekho yikuphi. But lanxa kunjalo mina ngizongathanda ukuzwa sokuthiwa sokule violence. Umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona. So kwelami iqula into enjalo vele kasiyifundi. Asifuni lokubona nje kusenzakala. ngisazokuba kuyenza ngale.
Bathi abebandla lezana uPF yibo abakade bebangela udlakela bechaya labesifazana bebakhumula lezembatho.
Kusona na umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshuka lapha angahlangani le vidiyo yabantu omama laba benqunula ubona amapikisha abantu bengasaqokanga. Ngisibuza ukuthi iikhamera zike zafriza ngasengihlangana labantu bengasaqokanga. Iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini. Bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami, zibhalwe ngo-honorable Phuthi ngo-Evelyn. Sasibalokunye sisonke kuthiwa mangena simkhangela uyathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 km away. So iqiniso yokuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusonto zethu. Not see me commenting on social media ngoba kusikho lapho engidlalela khona. Njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto. Kuyenza abantu bengasakwazi leqiniso ukuthi yiliphi. It should make simple logic ukuthi nxa somebody was brave to take a video of gunshots, if ever, I found that very strange, by the way. But you will not see a video yomuntu okuthiwa umama utshayiwe enqunulwa. I saw amapicture abantu sebenqunuliwe. I have seen a lot of things happen. Nxa abantu befuna ukuthi befake umpikitsha othile. Njalo angifuni ukuganya ngani ngiyakhuthaza into embi yikubona ngingakacomment. Nxa ngingayibona i-video njengoba yiwama-V11 maybe ngingathi. In terms of violence, esengikubonile I have heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe. Okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba. On both sides. One side will obviously try victim. But you kwenzela lini ukuthi lithathe izinto ngendlela ethile. Ngoba kwabithana ukuthola iZANU-PF ibuya kini la. Ingena ku social media bangumsindo. Thina sikuthumayezayo kuphela ngokuthula. Ya, amapolisa awaphenyi asiphe impumela. Ngoba lokho kukuthi abantu beklabalale bebangumsindo bezama ukuthi bakuqula ukucabanga kwabantu kumbe bafake indlela abantu abangabona ngayo izinto. Akusikho ukuzakleda lokhu kuyabe kungaqondanga ngoba uyabusa uthiye iqiniso phakathi khona lapho. So thina siyamelela ukuthi kuphume uphenyo lwamapholisa.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umgcini sihlalo webandla leZANU PF esigabeni seMathepeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi omunye wakhe weCCC umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba uyena wazibonela ngawakhe okwenzakalayo.
Angilankani ubaba uNdlovu yindoda ebengiyihlonipha, yindoda oke kwayenzeka kwaba le violence emzingwane. Ngakhulumisana naye ukuthi ema-South sibesicela ukuthi kungabi le violence. Njalo kuyindoda engibuya kusemconstituency njengomuntu wasesintwini, kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esesithi sisenga ezimithiwe. Ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yime ngize ngabathatha komunye umuzi wakompofu. Omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisi bakhululiswa. Neizibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu. Yinto ukuthi even amapholisi engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba. Babona ukuthi ama-by-election sebayaluzile. Kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni, kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC bafa abafowethu. Bafa abazali bethu nge-ground. Labo nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda, kodwa sithi khona izana soze sayilandela. So yikho engamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into ikhuluma kayikho kungcono switch iphone off or ungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu oyinothi uyaba leader
kahle kahle kwenzakaleni insizwe
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le card dent yezano kuwadi 4 ilethemba ukuthi kubazondisile okubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika ke ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekutrenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kuthe kunjalo zatheleka ngobuningi imota ezibezi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusisisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke kathala khona ukwenzakala ematopo yafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi ukumthetho ubehamba laphana ezama ukunegosheta ecabanga njengobana uminister obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olaye osephalamenti njalo ngu-chairman we-province yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negosheta laye njengomuntu omdala wazazwana kathi ngayefika kathi ngamatakisebesilwa laye
ungasichasisela-ke ngokwenzakale ensiza lalabo abathwalelwe esibhedlela
labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu including u-MP wethu umama uThofa abalimele kakhulu okungimaza i-accident yenzakele ngabo 2 amapholisi azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho awuseku ukuthi isizwe sakithi sahlupheka kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona estate house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground mina ngizathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye emadobo namhlanje lasensiza yena ukhona khona phe mathebeleni ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi kuze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo-ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani. Bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni wethulwe izolo enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazo ukuthi bangaphehli uDlame. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMatabeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekhomishini elisana lenkohlakalo yeZac umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isetheswa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo 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 studio 7 yebo studio 7 hayi siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya hayi kuhle abakwenze abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa awo believe gawule bayale hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga long sebeqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle
ndivuka njani studio 7 ndivuka njani hayi thina siyavuka banjani njani ndani khona apha labanye bonke nje hayi siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona nawe zesikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma kusenhliziyweni zethu hayi siyabonga ukhuluma ngosibanda ngikwele Botswana eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngaleyo eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje endithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi athina abantu esisupporta isitriplec siyehlule ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo kanayizakhamizi ezifanana lathi siyakwanisa ukuphindisela senza umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo nangendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona udlame kasiluthandi sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abenza udlame futhi uma sesikhona sesisembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebe sebehlathaba sokumnandi kakhulu labo empilweni zabo ilizwe seliright lesi sikhathi lokuthi bayengayini asikwazi ukuthi bayengayini ngendlela yezani kodwa bebonte ilizwa limanga kahle abahlakaniphe bachiyane le nto zokuvukelana labantu abantu bazame ukulungisa ilizwe bebulisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubone konke lokho
salibonani kustudio 7 liright kanti indaba lizikhipha njani thina sizizwa kahle imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa hayi indaba lezazwakali kahle lizwe akukhitshwe straight ukuthi bajaha amalungezana ophila azocala lelo uma kuthiwa kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangela hhayi siyacela studio 7 likhiphe indaba ziqondile zinjalo njengathi kucatshangelwa hhayi ukhuluma uma ithi kucatshangelwa hhayi ufana lokuthi ngithi ngishaya umuntu ngiyazi ukuthi ngishaya umuntu kedwa kucatshangela ukuthi ngishaya umuntu bala kuyabe ungayisiyimi phela uma ngicatshangela
sometimes ugcina usethe ngcono ukhuluma ngesikhiwa kwezinye izinto lapha esindebeleni akula muntu othi amashona ride njalo ukuphuma khonoko just imagine amakhalanga la ngathi afuna ukuphuma emandebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emandebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli ndlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso ukuthi lo othufuna ukuphuma lamakhala ngaphela babekhala abanye kwaba ustudio 7 bethi bafakelwa induna zesindebeleni abazithandi angazi ukuthi ngochief bani kibo kona nxa singakwenza ngaleyo ndlela sibili ubani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma kubani then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma ngabokhulu ukhumalo nxa ngibengaphansi kwajahana induna ngini ngifuna ukuphuma nami ibe induna eceleni kungahamba kodwa
ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezano PF babi ayeli cheese i-violence liyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mphu bantu bezano PF aliyangeli asikuthi abantu betriple sibale saba kulanto emangalisayo ngani linamahovethi elitshaya abantu umama lo khulume kustudio 7 ethi uchayiwe lathi ayisiphela kulwela empini mahovethi alihlonipha lahambe empindi ngama-youth can imagine uchamise ngathi zibophana umsila la sizalichaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence nasiyifuni lahambe empini lingangathi abaningi imbobho alisakwazi lokuyichaya isifuba isezaqedwa zimbanje alisakwanisi lokugijima lingabe izilingo ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyo wovethu umkhuzeni mawovethu kodwa nxa eliwovethu uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni abantu abatsha uba uchamise labo banengakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-triple c anti irejistiwe khathi linjani ake likhule mani hawu alilingwanga ngusathane usathane uvele layi kakwenzi lokhu li-worse than the devil
siyabonga emsakazweni siyabingelela abalaleli bomsakazo esilusizi kakhulu ukuzwa abantu bezanu-PF besithi bayayiwini election iminyaka ngengaka okulusizi sibuka lama video aphumela ematopo kanjenelwa iloko nje by election uthola abantu bezanu besuka ama province onke eZimbabwe besiyalwisana labantu betrusi abakuleyo ndawo beze bakhombela ngezivamo beqhumisa izivamo nje ukuthi ababafundi bekampe abantu bakuleyo ndawo babavimba bevinjwa abantu ababuya kwama province kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge WhatsApp Stivane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30 igama lami ngu Chris Gande